Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa nonkosikazi Ellen Shirley Tenga, isiphathamandla sebandla le-Citizens Coalition for Change, esibona ngenhlelo zokuqhutshwa kokhetho kulelo bandla. Sihlaziya izehlakalo zodlakela ezeselizweni, ikakhulu ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho, zithinta njani abesifazane.
Udlakela lolukhona elizweni alukhethelekile ukuthi ngumuntu ongumama kumbe ngumuntu ongubaba. Kodwa nxa sikhangela esikhathini eziningi obaba bayenelisa ukuzivikela nxa siqhathanisa labomama, sibona nje ukuthi udlakela lolu asikudlakela okuthuthwa yokutshaywa kuphela kumbe ukulimala. Yebo, siyakubona ukutshaya ukuthi kukhona njalo ukutshaya lokhu kwenza kuyahlukumeza abantu psychological ngoba kubenza abantu becine besesaba and njalo labo mama labo base bebona ukuthi nxa kutshaywa abantu abangabo baba bona njengabomama kuba nzima ukuthi bazivikele. Yikho sizabona omama abaningi sebecina sebesesabela khatshana sebengasafuni ukungena endabeni ezokhethu. Njalo sezakhangela okunye ukuhlukunyezwa ukuthi lokhu esingathi intimidation, abantu bayethuselwa. Siyazi nxa sikhangela emakhaya lapho kule intimidation eningi, omama bayatshelwa ukuthi nxa lingekela ukuvotela kumbe ukusekela ibandla lezanu lizancitshwa inhlanyelo kumbe lincitshwe ukudla. Siyazi ukuthi ezigabeni eziningi kule ndlala abantu abaningi baphiwa ukudla nguhulumende, bephiwa ngabosabhuku, bephiwa izinduna, bephiwa ezigabeni lapho abahlala khona kumbe amavidiko. Yikho sizabona ukuthi umama uyabe sesaba ukuthi nxa engasekela ibandla eliphikisayo uzancitshwa ukudla, njalo lokuthi kuzamhlukumeza ukuthi nxa engancitshwa ukudla abantwana bakhe bazaphila njani. So ngenye ngolunye udaba oluhlukumeza omama sesizakhangela ukuthi kulento le okuhlukunyezwa lokho kwayenzakala kubo Honorable Joanna Mamombe labo Cecilia Chimbiri labanye khathesi kulodaba lolukamo Blessing Ali owabulawa ikabuhlungu bemquma ngezinye izinto ezivisela omama ngemuva eziyenza besabi lokuthi bengasoze besebenze kakhulu entweni ezombangazi. Thina njengebandla siyakubona khona lokhu, sihlezi sikhuluma khathesi sibhalele i-ENPRC, sibhalele le-Human Rights Commission, le-Gender Commission ekhangelane labomama ukuthi lina yini elilamandla oku-investigator izinto zona lezi ezikhangelane nokuhlukunyezwa kwabomama kumbe labantu jikelele ngesikhathi sombusazwe. So sicela likhangele isidaba lona lolu labantu abaphambanisayo bebabophe bebahambise entolongweni, njalo lamapholisa sihamba siyaripota emapholiseni baduka lutshwane kokuthi sithole impendulo esizifunayo. Njalo lathi njengebandla sizabona ukuthi senza ngoba ngenye indaba yona le eqakathekileyo kudaba lethu lama-electoral reforms ukuthi sikhulume ukuthi kube le-code of conduct ukuthi amabandla azabonakala ekhuthaza udlakela kumele ajeziswe kumbe akhitshwe ekhethweni kumbe amiswe ukukhontesta ekhethweni ngoba abe yenze izinto zodlakela ezi-violence.
Loyo bekuyingxoxo nonkosikazi Ellen Shirley Tenga, isiphathamandla sebandla le-Citizens Coalition for Change, esibona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokhetho kulelo bandla. Ibandla le-ZANU-PF lihlezi lilandula ukuthi libangela udlakela, njalo lithi ababangela lokhu kufanele bebotshwe ngamapholisa. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami usithandekile Mhlanga, sikhonapha e-Washington.